o VOA Ndebele.
Vuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 10 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endaveni zekuseni namuhla
into esuke isidanise kakhulu ukuthi amaphokoti ayakhutshula intengo ukuthi abantu abadiaspora abantu abangavumeli ukuvota kokuqala.
Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika.
Ngapha ekubeletheni komama impilo iqinile sibili okuzwayo, omama bayabeletha kude, siyakukhangela kunanzelele ukuthi omama bengaduleki, yikho sisebenza sivikela khona nsuku zonke.
Ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela sempilo soluqalisile ukusebenza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti entsha isuka ku-53 Zimbabwe dollars isiya ku-318 US dollars. Imali le kumele ihlawulwe injalo ngedola lakweleMelika okuyinto echothozwa ngabaningi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe uthi bathethe inyathelo leli ukuze uhulumende athole imali yangaphandle kwelizwe azayisebenzisa ekuthengeni amaphepha okudindela ama-passport. Kulabantu abangena ku-359,288 asebele sikhathi eside bebhalisele ama-passport. Kodwa kuze kube lamhlanje akakaphumi ngoba uhulumende esithi akalamali yokuwadinda. AbeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi imali le inengi kakhulu. Sixhume umnumzana Vusumozi Spanda, isiphathamandla senhlanganiso emela isizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe kwele South Africa, i-African Diaspora Global Network.
Sakhokisana laphayana no-ambasada phambilini ukuthi uhlelo lwamaphasipoti ikakhulukazi ebantwini abakudiaspora ikakhulukazi abanesebabayo e-South Africa belungamanga ngendlela efanele ngoba abantu bebehamba beyedayisela amaphepha e-consulate bese kufuneka futhi baphinde bagibele ibhasi bayihambise lawo maphepha ekhaya. Okwasho ukuthi isicelo sethu kwangokuthi njengamanye amazwe bekungaba yinto enhle ukuthi lawo maphasipoti ngabe kuthiwa labo bantu bayawathatha khona lapha baphinde bawazisele lapha ngokushesha, bekungaba yinto enhle noma leyo ntengoko eyokuhlawa amaphasipoti okuwathatha lena bekuza nabo bayikhuphile kancane kudlulela labo abayithatha bekekhaya ngoba bewalethele lapho bekungeba yinto enhle. Into esuke isidanise kakhulu ukuthi amaphasipoti ayakhutshula intengo ikhutshula abantu abakudiaspora abantu abangavumeli ukuvota kokuqala laba abantu futhi kuzofuneke bathi ngemva kokhokha imali engaka balinde isikhathi esinde bawathole baphinde bagibele bawahambele ukuyowalanda eZimbabwe. Yonke le nto mina kubuya sengathi ukujeziswa kwabantu abakudiaspora. Uhulumeni ngoba akanamali usenamaqhinga okuthi abambe inkunzi abantu abahlala ngaphandle kwelizwe.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Njengoba nje sithole into ebecaukuzimenze okokuqala nje bekuwukuthi ngoba sibe sihlale phansi ngoJulayi sabhala zonlezinhlelo esikhuluma ngazo, sikhulumisana no-ambasadi ukuthi asihlelele mhlawumbe ukuthi sihlangane sibonisane nongqongqoshe wezangaphandle we-Foreign Affairs ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi kube nohlelo ukuthi kukhiqizwe amaphasipoti kungakheki ngaphansi kwale nyindezi. Sasinethe nemibono ethile sisazobuyeke njengoba sekwenzakalele esigameko sikhulumisane futhi naye siphinde sizame ukuthi sikhulumisane nangqongqoshe wangaphandle umnumzana Umoya ukuthi sizwisise ukuthi bathi ngempela ma bona bebhekile babona ingadi ikuphi abakulungisayo ngokuthi bathathe intengo eyamaphasipoti eyabantu imizalwane zaseZimbabwe abangaphandle kwelizwe ababanqabele ukuthi bavote basho ukuthini ma besikubona bafuna ukuthi intengo zalawo maphasipoti zikhuphuke ngoba lokhu ukufuna ukuthi babalishe bathathe labantu abase Zimbabwe ubuzo babo ngoba sokuzoba nzima ukuthi bashona passport kube nzima ngokuthi uma efuna ukuapply ama permit namazona abahlala khona bawathole ngoba benganele ukuthi uthola yena leyo passport njalo.
Umnumzana Vusi Moses Panda isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kule South Africa iAfrican Diaspora Global Network. Umqondisi wempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela lesi soluqalisile ukusebenza njalo lukhangelelwe ukwehlisa inani labantwana abazalwa befile. Ugatsha lolu ngolo umhlobo walolu gatsha ngowakuqala e-Sub-Saharan Africa njalo usebenza kulolu hlelo lekolishi le-United Kingdom University of Manchester kanye lomanyano we-Lugina Africa Midwives Research Network. Isibhedlela sempilo sesiphiwe njalo imvumo ihlanganiswe International Organization for Standardization yokuthi isihlolisise igciwane lengculaza ngezinga eliphezulu njalo sizananzwa emhlabeni wonke ngalolu hlelo. Ungwenya utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo kungela okokusebenzisa okwaneleyo kulesi sibhedlela kumele inhlelo zentuthuko ziqhubeke emizameni yokulondoloza impilo.
Khona vele sebevulile laba bantu kwabuya abantu abavelela eBritain bethi bazosincedisa ukurana ikliniki okuthiwa ikhangelela abantu asebeswele ukuthi bangaze baphinda baswela njalo. Yikho-ke sebeqalisile omama bayabonwa ngamawesihlanu bayabuya bebone khonaphana empilo. Sizama ukuthi sibancedise bangaze bathola nje ngapha ekubeletheni komama empilo iqinile esibili okuzwayo omama bayabeletha kuhle siyakukhangela sikunanzelele ukuthi omama bengadubeki yikho sisebenza sifikela khona nsuku zonke.
Abanye bengathi bekuqakatheke kanganani ukuthi kusungulwe lolu gatsha isibhedlela singenelise ukuthi sibe le mpahla zokusebenzisa ezeneleyo kanye labodokotela emsebenzini.
Ye hayi lokho kuya ngokuthi njengoba abantu singaze samelela leso sistrike engxe yasipheli kodwa kulabantu okunjengoba namhla kunje babe befuna uncedo njalo lweikliniki eyenziwayo leyo okuningi kwangikhona into ezilocal nje ukusebenzisa ukuxoxa labo mama sibancedisa sibafundisa ukuthi umntwana ukhangelwa njani. Akunidi amajekiseni kuyahlatshwa abantu ukuthi umuntu engaze waba le-stillbirth kumele abantu bakunanzelele bacacise. Njalo mina ngisuwe umuntu wokuthi ngizahlala phansi ngiyemelele ukuthi ye ulwana umnyaka kuza kuthiwe ukuthi kungayeke ukwenzakala ngizakuthini.
Manje abantu abasebenza khona kuye lizabathola yini?
Istaff esilaso kathesi empilo kaningi kangako odokotela nje ukuthi basabazuza ngathi labo onesi bakhona kabakakhalali umsebenzi bakhona okwakathesi. Njalo kumele sikakathekise ukuthi singayekela khona beZimbabwe sibelokhu esikhala sisithi sikhala njengoba vele into zakhona zingasozintshe kangako sizaze siphethe ngawuphi umnyaka lokhu kumelelwe. Yikho-ke mina ngithi ngiwumuntu othi akusetshenzwe khona lokhu okukhona okuthiwa yilokali avele ebruzi zothi akusetshenziswa abantu bencedwe ngoba abantu abangekele umme ukuthi umuntu kasezafuna ukuncedo ngokuthi kulabantu abaku-strike ngokuthi kunjani njani.
Abanye bazabakwazi njani ukuthi bengathola lolu ncedo olwehlukileyo empilo? Kutsho ukuthi izaba i-referral hospital yelizwe lonke yini? Njalo lizakwazisa njani abantu ukuthi sokulo ncedo lwalolu hlobo?
Hayi, thina sinike sihambe sijama papho sibiza abantu ukuthi kababuye sizobanceda. Abantu bayadinga lapho abazuza khona uncedo. Siyathanda ukuthi ngabe laba abavalileyo kwezinye izibhedlela labo bavule. Odokotela laba lo abakhalala umsebenzi lo uhulumende bake bahlale phansi babone ukuthi isizwe siyazuza uncedo kulokuthi konke kudonselwana kudonselwana labo lezi zibhedlela kuzivule umuntu wonke abe le-health care.
Udokotela Solwayo Ngwenyanga umqondisi wesibhedlela sempilo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isizalwane sakwele South Africa, unkosazana Zozibini Thunzi, nguye othethe isicoco sokuba isiqamulamayezi somhlaba wonke jikelele uMiss Universe walonyaka kuncintiswano oqhutyelwe edolobheni leAtlanta khonapha eMelika izolo. Lokhu kulethele uZulu weAfrika, ikakhulu onsundu ogoqela izizalwane zeZimbabwe, injabulo enkulu. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo nkosazana Andile Nobuhle Mpofu, yena wathola isicoco sokuba nguMiss Zimbabwe USA lokuba nguMiss Africa Washington State ngo-2016.
Uzave ukimi unjengisa ukuthi kungabe kuliphupho liphi naliphi engabe ngilala empilweni, ngabe ngimdala ngingaka or ngimncane ngingaka, kungabe kuyikuthi engikufiselayo empilweni yami, ngingasebenza ngamandla ngizinikele emaphupheni nami, amaphupho ami azafezeka kuphela ngelinye ilanga. Usitshengisa ukuthi njengomntwana wase-Afrika, mntwana womuntu omnyama, akula ndaba konke lokho ukuthi ngingabe ngingubani. Okuqakathekileyo ukuthi ngisebenze ngamandla ami kuphela.
Siyibone abantu abaningi ngempela befake isithombe sakhe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook, ku-Twitter njalo ku-WhatsApp besithi #BlackGirlMagic. Eningi labo likhanya ngani lithakazelela isinqumo sakhe sokuziqhenya ngobuhle bakhe. Njengomunye oke wangena emncintiseni efanayo, ukubona njani lokho?
Ayithi yazi ukuqala kwe era entsha ukuthi lana ngumntwana omuntu omnyama ngilenywele ezingomfusha nje ukuthi zinjani ngingela engilakho okunenye uzozositshengisile ukuthi ingazikhanyeleli phansi kodwa ngibe kwazi engiyikho from phakathi wami ngizitshele ukuthi akule into engangehlula uzozositshengisile ukuthi ngaze ube semncintiseni yimi lapho kulamakhiwa ukula abantu abavela ngaphi langaphi akula ndaba konke khonoko okuqakathekileyo ukuthi ngikwanise ukuthi ngizitshele ukuthi ngizaphumelela kungabe kuyini engufisayo yithi kasitshengisanga ukuthi kuphajentry kuphela kodwa ngaze kube sesikolweni ngaze ngifunde ngudokotela ngaze ngifuna ukuba yini empilweni yami ngingazinikela ngisebenze ngamandla ngizaphumelela kuphela.
Ubona ngani ukuphumelela okwenziwe nguZozibini kuzatshintsha ukuthi ngesiNgisi i-definition yomuntu omuhle ngoba sibona ngesikhathi esinengi nxa abantu besithi lo unkazana ngumuntu omuhle ngempela uyambona egqoka iweave egqoka i-makeup ngezinto ezijeneyo kodwa uZozi wayenza into ejeneyo
vele sokuqalisile i-definition yethu yomuntu omuhle. It has only been enhanced ngayo uZozi. Vele sokuqalisile sokukhona osokutshintshile emphakathini. Sengikwazi ukuthi hayi yena le Black Girl Magic ahambe ngayo uZozi. Vele isizathu lathi sokumele ukuthi siqhubekele lapha tshiyela khona lati sigijime siya phambili. Kanti silami nginje nje kumbe ngizaba yisidudla, kumbe ngizaba umuntu ocakileyo, kumbe ngizagqoka i-makeup, kumbe angisoze ngigqoke, kumbe ngizaba le weave, kumbe ngibe le short. Akula ndaba konke khonoko ngoba konke khonoko ngokufaka nje phezulu obuhle sibisibili lokho ongivele ngikho khona entuzozi yena akazange wayesaba ukuzijengisa ukuthi yena kahle kahle vele ungumuntu onjani uzivile ngomfusho wakhe ngimi zakhe zigeliwe aye waphumelela waba uMiss Universe.
Kukhasi ele Miss Universe bachasise uTunzi njengomuntu olwela amalungelo abesifazana kwele Africa. Sibone yena esekhuthaza abantu abesifazana ukuthi basebenze gadalala ukuze bathathe izikhundla zobukhokheli phakathini. Ubona ngani uTunzi ulamandla na ukukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana ikakhulukazi kwele Africa?
Yeah, vele ulalo ngoba lathi ukuthi simuzwe ekhuluma into enjalo ukuze akhethe ukuthi aphendule umbuzo ngendlela laphendula ukuthi ukuthi kukhona okungaphakathi kwakhe okufuna ukuthi abone abantwana abancane abantu besifazane bephumelela bengabi ngumsila cha kodwa bekwanisa ukuthi labo bebengabantu abavulela abanye indlela labo ababa ama-pioneers in different categories ezimpilweni zabo. Sikhanyelele i-reign yakhe ukuthi it will bring a different scent ku-leadership yabantwana abancane.
Hhayi, siyakuzwa Mampofu, jiyela uZulu amazwi wakho okugcina.
nxa ngibona ke ngizwe ngozwazi endlami ngumntana oweAfrika umntana ontomnyama ngifisa ukuthi ngisikhuthazenini sonkeni ngithi ungabe ungumuntu wesifazane ngabe umuntu wesilisa ungabe umuntu omdala ngabe umuntu omncane amaphupho akho acakathekile amaphupho akho yiwo aza kufaka ezindaweni ezishiyeneyo ezokuthi ukwanise ukuthi ulwele wena lokuthi ulwele nabanye abantu wena ongabo ababasenhliziyweni yakho so mina ngithi nxa uyiphupha into sebenza ngamandla ngaze uwevuka futhi uvuke ngamandla ngelila ngizophumelela
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu nguye onqobe kumncintiswano kaMiss Zimbabwe USA lo kaMiss Africa Washington State ngo-2016. Ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseSeattle khonapha eMelika. Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle libika ukuba ugatsha olubona ngezomkhathi luthi kuzachitheka izulu elikhulu elilomoya kusukela namhlanje kuze kuyefika ngolwesine kuliviki. Izulu leli lizakuna endaweni esigoqela enyakatho lasezansi yamandebeleni enkabazwe kanye lasemaswingo. Iphephandaba leHerald lona lithi umhlangano webandla leZANU-PF annual conference oqala lamhlanje eGoromonzi uzagxila kakhulu kudaba lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokuqeda indlala ehlasele izigidi lezigidi zabantu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7 labalaleli, mina igama ungigabadela Ncubela ngisevoice. Engingazama ukuthi ngufake lami lapho ukuthi kanti abantu bakithi esindebeleni bakomthwakazi bangenwa yini. Khona manje sebesekelana lo Tyson wabantu lo yini, kanti linjani lina bantu besindebeleni vele? Yikho belidelela abantu bale because lingothathekile over. Labazalezale lomgabe, labazalezale lomnankagwa, labazalezale kathi ezilobothwangirayi, kathi sokungulo Tyson wabantu, kathi linjani vele bantu bakithi? Ake liyeke into zemzini, liyenze into zakini. Umakhuphe ukhona lapho, umqondisi ukhona lapho, ngabe kuthiwa maybe lingasupporta lo gawule maye ngaba sekutheni uyayenza leyo nto leyo. Kungcono ugawule ngoba noma esupporta izano but engowakithi, kungcono ngoba ngowakithi. UJonathan Moyo bangcono ngabakithi, uJoshua Nkomo bamenzani, uYashmin Ncube bamenzani, bonke abhelswela labana abadala bayeziwani ngabantu bonabo linelokho libhizi ngabo abantu bempumalanga. Chiyanani le nto zemzini libuye ekhaya. Unkomo bamenzani laba bantu, bamxhaphaza nje but linelokho libhizi lisabolala bokasukuwere lapho, labo Tswankirayi lapho, labo Chamisa lapho. Aso bantu bakini laba balanidabalani labo bantu. Zamani ukukhula mani liyeke lizama ukuthi likhulise indawo yenu. Kungcono ngabe kuthiwa lisupporta lo Jacob Mdenda ngoba elaphana. Kuyabe kungcono uma engabe kunguye ophakama esithi kwenziwe kanje. Kungcono ngoba ngwakithi uJacob Mdenda. Than laba abantu abangekho kathi sokwasukwerepho ngumsupporta lo kakekho leZimbabwe. Angazi kathi amakhandeni anjani vele. Angazi wali loya ukuthi ngubani. Uyazi linabantu bakithi so.
Yeli njani basakaza abahle, siyabonga lo kube lo nesikhumbula nje kancane kancane. Ukhuluma lo Ngwenya la eGoli, kodwa kwamanje ngila eSandton la ngisebenzela khona. Ye ngokholo la ngethemba noma zikhona izinkinga, kodwa sithi kubo bonke abantu baseZimbabwe, abantwana baseZimbabwe abagcwele umhlaba wonke ngenhlupheko esiyenziwa libandla leZANU-PF esingeze sikufihle lokho. UNkulunkulu emkhulu, ngelinye lamalanga sizobuyela ekhaya. Ngoba noma kwabanzima njani kwasendulo, kodwa fanele sibambelele. Sibambelela ngezwi likaNkulunkulu lethemba. Sifanele sihlale sisethembeni. Ngoba vele ezi iAfrika, continent yonke leyase Africa, abaholi base Africa inkinga yabo inye ibuhwaba. buhwaba yibo benza ukuthi namhlanje sihlupheke silale kugangene sidliwe zingwenya gcine sesilimazana sodwa ngoba kumanje uma ungabukuthi ngo-December sisesigangeni manje sicabangela abantwana khona le move fanele bagqoke badle ngaloko imali okuncane esilakho kodwa ngithi komunye lomunye othola isenti akasizi omunye lomunye ngoba sihambile sihluphekile singabantu bani futhi ohlala singabantu bani kodwa ngelinye lamalanga uNkulunkulu umthandazi uzoyiphendula ngoba yena uNkulunkulu uyaphendula ngesikhathi sakhe into okufanele sibe yazi ukuthi uNkulunkulu unesikhathi sakhe lendlela yakhe isikhathi sewatchi akanaso akasisebenzisi ngoba iwatchi kalidalanga iwatchi ladalwa ngabelungu so kufanele ukuthi sikubekezelele konke esikwenziwayo lokwenzakalayo kodwa sibe kwazi ukuthi ngelinye lamalanga kuzolunga ngiyakwazi ukuthi kungehla kabi kwabanye abantu lokho engokukhulumayo kodwa into engizolitshelwana ukuthi ibandla lesibusayo lesibusa ngenkani yokuthi liphethe izikhali zelizwe so ayikho into esingayenza lapha ngoba thina sinazo izikhali
sanibonani ngiyabingelela nami kustudio 7 ngilapha eJohannesburg ngiyathinteka kakhulu uma ngizwa udaba olumalungana nabotshekeja asebehluphe ngayo endaweni yasesintwini esigabeni sakithi futhi kuyacaca njengoba nje libe lenzi interview lapha nofuzwayo webhejuli kaZulu uyakucacisa ukuthi kukhona umuntu olesikhundla oyisiphathamandla kuhulumende wezana othuma abantu laba noma okontrola abantu laba ukuthi bahlasele emandebeleni babulala abantu ngezifuyo zezakhamisi ziganyulwe zibulawe uhulumende asikudintwa ngayaziyo phela into leyayiqala ngamanje kudala ikhona kudala isenzeka nxa sekuze kuvela la kwabezindaba kutsho ukuthi into vele eyaziwayo uminister of state security nalo uyaziwa vele ukuthi into ahlale iyenza so kuyabonakala ukuthi izana upf government aso legitimate government it's a rogue state it's a military state nxa kuyimilitary state kutsho ukuthi abantu bazenzela noma yini abayifunayo ye bazenzela noma yini abayifunayo ngoba akula mthetho khona vele iconstitution ayisebenzi after ikhuyo yokukhitshwa kwamgabe vele kuzange kulunge lutho kubusa amasosha yihoda phetheyo lapha nomnangakwa naye ukontrolwa ngamasosha ipower kalayo kumele kulungiswe isimo saseZimbabwe kungenela abo-SADC kungenela mhlambe nayo i-UN yona le
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin lo mongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky bahlangene eFrance izolo emizameni yokuqeda impi ephakathi kwamazwe abo. Ibandla elibusayo kwele India selethule umthetho odinga ukupha iziphepheli ezibaleke emazweni azo ngezizathu zokholo amaphepha ukuba izizalwane zakulelo lizwe. Kodwa lumthetho uthiya phandle iziphepheli zokholo lwesiMuslim. Siyezigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amaqwetha amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats ethule amazwi awo okugcina edalele ephalamende izolo phezu kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Iqwetha lama-Democrats lithe ubufakazi obethulwe kuleli dale buveza sobala ukuthi uTrump wephula umthetho ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kudaba lwezombusazwe weMelika. Ngakho lithe kumele uTrump asuswe embusweni. Kodwa igqwetha lama-Republicans okulibandla likaTrump likwalile lokhu lisithi akulacala elikhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo MDCT khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Well, akusabani ukuthi uTrump vele bazobimpeacha. Lokho akusanitwa lokubuzwa ngoba I think i-evidence ama-Democrats abayivezekileyo kuma-hearings iyakhombisa ukuthi uTrump wawuphula umthetho. So ayikho enye indlela ma kuyukuthi ama-Democrats ku-House of Representatives bafuna ukuwabholda i-oath of i-constitution abayenzayo ukuthi bazoprotecta ilizwe from ama enemy aphakathi langaphandle. Le into ezekele ngoTrump le isobala ukuthi uTrump wawuphula umthetho ukubehave ngaphandle kweconstitution. So abalangenye indlela ngaphandle kokuthi bamkimpeach. Udubo luzoba khona kuzoba kuSenate ngoba iSenate controller yoma Republican. So kula i-trial yakhona izoyenzekala khona ama-senators azobe yijury and efunakala i-2/3 majority bamkhiphe ofisi. Kula sibona ukuthi kuzoba lohlupho khona.
Ngamanye amazwi singathi uTrump kasoze ayendawo, kasoze akhitshwe esihlalweni.
Yeah, well, unless ama-Republican abe serious nge-oath abayithathayo oyokuprotekta isizwe, bayekele ukuba partisan ngoba even umntwana ku-grade 1 uyayibona le nto yokuthi uTrump wawuphula umthetho according to i-constitution yala. Into ayenzayo ngoku-hold ama-funds from Ukraine lokuthi Ukraine imenzele i-favor investigate uBiden yinto engavumelekile, engekho emthethweni kuleli lizwe. So mina ngokubona kwami izinkiphi uTrump bethe asezaye ndawo, angiboni nge-election kaNovemba eyiwini uTrump. And futhi na ephuma embusweni lapho ngimbone siyejele uTrump ngoba ulamacala amaningi okumele athoniswe ngawo.
Babe sitsho njalo abaningi moyo ngesikhathi sokhetho besithi uTrump kasoze afa aba ngumongameli weMelika.
Yeah, well, liqiniso lelo bam-undermine, but I think ama-Democrats asevukile manje. Abantu abaningi abazange bavote ngo-2016 ngoba becabanga ukuthi hayi vele ama-Democrats azowina, uTrump angeke awine. And remember futhi uTrump wawina ngoba nge-electoral college, otherwise i-majority ayizange imvotele. So come November 2020 abantu abaningi sebebonile ukuthi lizwe lapho liyakhona akuseyi-America abayifisayo le. So abaningi bazophuma ngoba uningi babo besiyavota. Ngiyakutshela ngiboni mina uTrump ewina, especially ngoba ugeleke bonke lo babenzileyo.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika.
Ebezu kubiba kepambi kumhlaba uki. Kodwa kungani uSathane? Ebezu kubiba kepambi kumhlaba uki. Sefundisa amanyamazi, kwenza isikale zilembuzi zophindisa amanyamazi. Awaye soshona. Sefundisa amanyamazi, kwenza isikale zilembuzi zophindisa amanyamazi. Awaye soshona. Awu my babu. Awaye soshona. Awu my babu. Amaeso kena mi Wachana
Se valeke imbiko elisithumele yona ku Facebook Nomen Gwenya twena sifuna ama passports abo. Arthur Khumbu Ncube twena morning msakazi. Mpande amadoda amathema uthwena ibumbulu lovu. Pressure Nzuza uthwena livuka njani emsakazweni. Time na Moyo uthwena uhulumende weZimbabwe wenza ngobani ukuthi wonke umuntu ohlala ngaphandle kwelizwe uyasebenza. Decent Golide kaJamila uthwena linjani emsakazweni, uyabulisa lawe. Hayi, siyaphila. Kuzoba lobani laphana? Vasco Nyaningwe Moyo twena siyavuka msakazi. Kwanele Trust and Love twena msakazi wakithi, ninjani nonke? Wish you a prosperous day.
Sikhombisa beloke befa. Hey maka Satana, uyabona wena Satana labantu bakho kumele uphume emhlabeni kababa.
Unduna Malabu umfana kaDubugwendo esigqibela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi Sathane. Hayi ke sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe impatalo yokuthatha ipassport njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 ntambama phela. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, muntungamilinkomo.